Ngibone ngani mina kungabe kuyukuthi iMDC ka Morgan Tsvangirai iyabe ile esingakuthi inhloso eqondileyo njalo ebalulekileyo. Kodwa phela kulomahluko phakathi kokuthi bahlose ukwenzani njalo balesifiso esinjani lokuthi okuzakwenzakala kuyini. Ngobe sikwaziyo ukuthi loba inicabangela ukuthi ukhetho lolu luzaba lempumela esegcekeni kakhulu etshengisa ukuthi u-Prime Minister uTsvangirai uzaphumelela ngendlela ephezulu, kungenzakala ukuthi athole amavoti angamaningi kangako. Ngakho ngesikhiwa sebe sithi ilizwe liqhamukela phakathi, kusitsho ukuthi into ezibenge afuna ukuzenza kumbathu zazenza kuzamela aqale azixoxele abanye abantu. Ngibona ngani mina abazakwenza kusoze kube ngcono kakhulu kule draft constitution abayenze manje engasinto enhle kangako, kodwa kuyukuthi senze okuthize.
uTsvangirai yena iseke wakhuluma ukuthi engangena embusweni uMongameli Mugabe kasoze amvulele amacala awadalayo. Udaba lwegugrawundi engalulungisisa njani engabophanga uMugabe kumbe engamhlukumezanga?
Alulungiseki nxa bengavulanga ukuthi abezoma njalo lama-court bayizikhangelisele izindaba. Njalo nxa sikhangela khona manje ukuthi indlela asebesebenzisana ngayo kakutshengisa ukuthi bazahlose ukuthi balungisise kutholakale ijustice abantu bonke kube segcekeni. Kunzima kakhulu njalo ukuthi indaba enjengegugrawundi u-Prime Minister Tsvangirai athi uzayisebenza kumbe imrambathini athi uzayisebenza ephakathi elizweni leZimbabwe kumbe isetshenzwe imithethandaba yekhaya yaseZimbabwe. If indaba enkulu kangaka ibifuna ukuthi ngabe ube ezimisele ukuthumela uMugabe eHague International Court, Criminal Court, bayekhangela ihlaziyo kahle lezinto zakhona zonke ezazisenzakala zikhangele ngabantu abayindependent ngesilungu esithi bona kabazange baphatheke kumbe baphathwe ngokwenzakalayo.